yadanisa ukuthi kathesi sesibala inyanga ukuthi singesikhombisa uyiketha mareka kathola kanye njalo uhulumende angelalutho aliyenzayo njengalokhu akusatshiswa khona ngabezemthethwandaba ukuthi kumele badinge ukuthi iketha mara wayangathi kuyadanisa sibili
pho-ke okwamanje liyenzani ukuthi limdinge umnumzana uDzamala
okwakathesi sesi-indeje ama-zimbabwe lawyers for human rights ukuthi sibuyele kwabezemthethwandaba ukuthi abezemthethwandaba bekhulumele futhi kanye labamapholisa ukuthi be-emphasize ukuthi bebadine ngoba akula lithi abaliyenzayo thina ngakwethu nje esiphonge u-indeja wonke abantu kanye lapha ezimbabwe kanye laphandle kwezimbabwe kwethu sidine ukuthi incedisane kufaka ipressure uhulumende karobert kabrom kanye
ye mase sikhangeleke lake lahambisa ugwalo lokuthi liyakhonona kumongameli Robert Mugabe kwahamba njani selike lathola yini ukuthi uthini ngalokho
ugwalo lethileli salohambisa sibile kodwa sicela silohambisile uhulumende kamgabe kakasithendile njalo ngenyanga yezintathu ezizileyo sake saya emahofisini akhe sifuna ukubakwazi ukuthi sebengathi ngogwalo lethu kodwa bayali ukusithendula batsheli ukuthi bazasiza nxa sebe-rejistile sisintendile yethu but akula lithi abaliyendayo so kusho ukuthi vele uhulumende karobert kabrom mgabe kafuni ukupha abantwana bezimbabwe i-right yabo abayiphiwa i-constitution yezimbabwe
manje-ke nxa kulokho kunjalo lina liyenzana ezitaladini lapha lokho ligijigijima yini
esigaradini kasini ukugijima and sizabelokhu sigijima and ezabelokhu esishaya kusukisela kuze ujesu azebuye thina kasuke emgwaqweni aze asithendile
okwalamhlanje belisenzani khonapho emgwaqweni
okwalamhlanje nje lapho uzama ukungifonela ifoni ihlala sisemgwaqweni nje kathesi sithaya impembe sigijima siharare sicoa sicabule iharare yonke
ye
kodwaningalaba abasikisa amagesi lapho ezimbabwe
ye abazange beligijimise khonapho
basigimisa everyday kabayekeli kathesi sebafaka amanye amapholisa amaningi kathesi epaki laba abagqoke okuthiwa ngabe-riot sebebaningi kezinye namba ababeye khona babesigijimisa kodwa kulokuba nje ukuthi bamshaye kwanamuhla.